Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 9 kunhlangula 2022 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje oke waba ngumphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wethe soyisigwebo sokupika okweminyaka emithathu namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokuntshontsha amakhompyutha kahulumende. Umteni welunga le Citizens Coalition for Change umnumzana Langelihle Dube uthi udabukile kakhulu ngokubulawa kwakhe ngabantu abangaziwayo abamngenele endlini bamgamula ngebhemba. Amalunga e-Triple C umnumzana Tendai Biti lo Charlton Wende baxotshwe ePhalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lokulahlwa kwezibi eHarare olwePomona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo kamantshi namuhla yethese owake waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye isigwebo sokupika okweminyaka emithathu ngemva kokumfumana elecala lokuntshontsha amakhompyutha ngamachumi amabili 20 ayephiwe izikolo zeGoromonzi South lugatsha lukahulumende olwePort Trust. Kodwa umantshi wesule eminye iminyaka kulesi sigwebo wathi uzapika umnyaka owodwa olenyanga ezine. Ukagonye ubikwa wadala leli cala esalilunga lePhalamende elimela iGoromonzi South. Uba ngomunye wabake baba iziphathamandla zikahulumende asebebotshelwe amacala enkohlakalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Inkohlakalo ingaphela nxa ngabe umthetho ungasetshenziswa njengalokhu ngumthetho, kungakhathalekile ukuthi umuntu usesihlalweni esingakanani alwiswe abotshwe nxa kufanele ukuthi abotshwe kulandelelwe ubugebengu bonke obenzakalayo. Kanti ke into enkulu kudingeka lokho esithi i-political will. Kudingeka abasezihlalweni eziphezulu ukuthi babe lesifiso lokuzinikela ukulwa lenkohlakalo. Ayikho leyo nto kasiyiboni, kakulamfutho kulabo abasezihlalweni. Ngakho ke nxa kungela political will, into eyidingayo ikuthi kube khona abantu abasezihlalweni abazonda inkohlakalo. Khathesi kabekho labo bantu ezihlalweni, kudingakala ama-political leaders azonda inkohlakalo. Kungaba njalo yonke into iyaguquka elizweni.
Isiyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngenkohlakalo elizweni, kodwa izehlakalo ezinje kanye lokubotshwa kwezinye iziphathamandla esesike sakubona akuvezi yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Kuncane kakhulu lokho okwenzakeleyo nxa uqathanisa lobusela obukhona elizweni. Ubusela bukhulu bungange isihlabathi solwandle, kodwa okwenzakeleyo ukuthi kubotshwe umuntu agwetshwe oyedwa asingeke sithi thina kuyinto esiluphawu lokuthi laba abasezihlalweni bazinikele ukulwa lobugebengu. Hayi, ngokunye nje abakwenzileyo lapha lalaphana okuthi kubonakale sengathi balwa lobugebengu, kodwa bona yibo abayizigebengu abaphezulu, abatshotshela ilizwe, abebela ilizwe imali. Ngakho-ke abantu baqondile ukuthi ubusela kabulwiswa, inkohlakalo kayilwiswa kuleli lizwe, kodwa iyavikelwa, isaqhubeka ivikelwa nanxa oyedwa phakathi kwabaningi abayizigidigidi abebayo ebotshiwa wagwetshwa.
Iyona inkohlakalo, Ncube, ingaqedwa njani elizweni ngokubona kwakho?
Ngabe lokho abakwenzileyo bakwenza kuye wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ulasiphi isihlalo, bakwenze kuso sonke isikhathi, ngabe mhlambe inkohlakalo yehlile? kodwa banenge abantu abebayo elizweni abatshontshela abantu abalokho besezihlalweni bengabotshwa ukubotshwa kwakhe kakutsho ukuthi sekulokukhuthalela ukulwisa inkohlakalo kuyinto nje enziwe yodwa laphana abantu banenge kakhulu abebayo banenge abantu abatshontshela ilizwe abadiliza ilizwe ngobusela kodwa lokho bengaphandle
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusaswe isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi ukuvalelwa kukakagonye kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kolunye udaba olufanayo ugatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla lubophe isithunywa senkantolo ye-High Court usheriff umnumzana Macduff Madega lumethesa amacala enkohlakalo. Iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Charlton Wende, baxotshiwe edale lephalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lwePomona besithi iphalamende kumele ikhulume ngalo. Lolu daba ngolwesivumelwano esenziwa iCouncil yeHarare lenkampani yeGeogenics BV yona ekhokhelwa ngumnumzana Delish Nguaya esokuthi linkampani ibe yiyo ebutha izibi kuleli dolobho. Iningi liyasisola lesi sivumelwano lisithi salotsha kungalandelwanga umthetho kanti le council ihlawula imali eningi kakhulu. Ubiti utshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka beququzela ukuthi iPhalamende ikhulume ngalolu daba lanxa nje bexotshiwe bavinjwa ePhalamende namuhla. Umteni welunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Langelihle Dube, uthi udabukile kakhulu ngokubulawa kwakhe ngabantu abangaziwayo abamngenele endlini bamgamula. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Udube ungenelwe ngamajaha amane endlini yakhe elobhengula West kobulawayo amgamula ngebhemba esithi afuna imali aphinde ahlukuluza umkakhe labantwana asethatha amadola emelika aphansi kwangamachumi amabili lanhlanu i-US $25 lomakhalekhukhwini abaleka. Umkakhe unkosikazi nobukhosi Dube uchasisa okunengi.
Around half one, maybe. Then says on Jumia was at the qua. So Yanum Tara said, Puma, should wife from good check with the Benzagala. Our village is asking at Tabang with the Maragunja. So a good woman work out to Dr. Chesa and this getting and as was in Genemia, but as a car and you can have for home, Louis.
Isikhulumi samapholisa umnumzana Ponyati uthi basaphenya kodwa udadewabo kamufi uChristine Dube uthi abaphathekanga kuhle ngendlela amapholisa aphethe ngayo loludaba. Umakhelwane unkosikazi Sylvia Makota yena uthi ukhala labomdeni esola njalo lebandla le-CCC.
Kakhulu. Kuthi kathi kulelizwe sizahlala njani. Futhi ngiyabona ukuthi kusiko kwenu kuzinto. Lina abayiphathi. Hayi. Mina kuyangithinda kakhulu.
Ukhansila kaWard 14 umnumzana Phineas Ndlovu uthe uDube ube ngumuntu wabantu.
Sisebenzile ibindawo yethu yemhlangano le. Indawo yethu yemhlangano o engizibuzayo lamhla ukuthi kambe nxa sifisa ukungena emhlangano sizaqonda ngapi.
Lanxa abanye becabangela ukuthi lolu kungaba ludaba lobugebengu nje abanye bathi kungaba lesandla semfene njengoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele.
Ngoba uDube ubesaziwa kwana lilunga le-CC njalo ubelikhuthele kakhulu ibandla lakhe, Isikhulumi sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uthi sekuyimvama ukubulawa kwamalunga abo ababulali bethatha izinto ezingatsholutho. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi abantu kumele bekele amapholisa aphenye ukuze kuphume iqiniso, hathi ukugijimela ukukhombana ngeminwe.
Xa umuntu esethe wafa sokuthiwa ubulewe ngayezomba ngazo, hayi akucubungulisise kuhle ukuthi umuntu lo ubulewe yini.
Ibandla le-CCC lithi uDube uzancwatshelwa emzini wakhe esigodini ku-Ward 5 emlomo lihodo ngomgqibelo. Uthiye umkakhe labantwana abahlanu kanye labazukulu ababili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi asisemaphethelweni amalungiselelo okuhlalisa kutsha izakhamizi zeBinga ezizasuswa sokusakhiwa idamu leGwayishangani. Uthi uhlelo lolu luzathola imali yakuqala efika kumadola emelika izigidi ezimbili i-2 million kunsukwana ezilandelayo. Umoyo utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bazimisele njengohulumende ukusebenza lo muntu wonke othinteka kulolu hlelo, njalo baluqhuba ngemfanelo.
The first batch iyarelease anytime soon, 2 million United States down weqalisa ukulungisela kube lungisela kuhlimizayo.
Bona basuswa nini? Basuswa kungakakhiwa imizi yabo isilungile.
Kuyakhiwa idemu liyablokhwa ukuthi libamba amanzi ukuthi kuku-affecta abantu. Amanzi angaze ebe khona abedlula ngaphansi. Akukablokhwa ngoba lokho idamu lokhu lisayakhiwa alikapheli, but on the process lisayakhiwa kulungiselelwa bona abantu ukuthi belokhu kuze behlaliswe kuhle. Asoze liblokhwe idamu abantu imizi yabo ingakapheli ukuyakhiwa.
Sike sakhuluma le nhlanganiso ezizimeleyo ezithi sezilibhalele njengohulumende ukuthi lizinxuse lazo sebenzelani ukwenzela ukuthi lazo zilixwayise njengama-stakeholders. Inanzelelwa ukuthi liyalandela iziqondiso ze-United Nations lakho konke nxa abantu besuswa. Lithini ngalokho?
Ah, okay, yes. Akuright, ababhale bebhale bengabisa kuhulumende, akula problem. Obviously uhulumende ufuna ukusebenza lengatsha zonke ezifisa ukusebenza la.
Ye, kodwa i-master plan liyana umnumzana Masuka abekhuluma ngayo selilayo, selibonile ukuthi ngempela kuzaqhutshwa ngemfanelo.
Master plan isikhona isiregi because of shortage of ama resources sometimes kuphuza ukurelease ama funds, but idam liyaphela ngoba kuyasetshenzwa ku ground kubhizi
sikhangele
sikhona ngale kuthini kwakuyasetshenzwa.
Umhlangano ebelilawo kuyini okunye livumelane khona?
Ya, sivumelane kakhulu khona okwathi siwaredi ngakhona oku okwezakhamuzi ukuthi ama funds ukuthi releasewe masinyana ukuthi kuyeqasa kulokho, but ama-site everything seku-identify lapho abantu abazakuya khona bayakhelwa khona imizi yabo befakelwe la manzi everything khona ngale.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala esigabeni seMathebeleland North. Siphinde saxoxa njalo lo meli weBinga North ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda, yena othi bahlala phansi lezakhamizi baloba ugwalo lokuthi bafuna uhlelo lolu luqhutshwe njani ngoba kungakacaci.
Uhulumende akakatsho ukuthi yena ndlela bani ayayisebenzisa ekukhipheni abantu njalo esiyabahlalisa njani. Yebo, sibonile bathi siyakwakha izindlu, ama-standard houses, standard homes, but njengokutsho kwakhe uminister ukuthi khona kungikhona ezabuya ku-ground ukuthi ezehlangana labantu. lokho esikubala emaphepheni thina sikuthi hayi ngokwamaphepheni okuyikho uhulumende uzabuya uzakwehla ezohlangana labantu. Into engiyaziyo ukuthi ama communities are affected afana labo lobimbi 2 vele kule position paper ekhona eyiyo eyakwenza ukuthi nxa uhulumende ebuya esithi hayi sesibuya lapha sesenza lokho sithi thinayi thina okwethu esukuletha etafuleni yilokho. So yikho esikukhangelela ukuthi yikho kuyakwenzakala. Asilindelelanga njalo kasikhangelelanga ukuthi uhulumende angazokwenza lokho angajayela ukukwenza uphoyi kubuya nje ethi ebantwini phumani nambona ukuthi angakwenza lokho. Especially sikhuluma ngabantu asebekhitshwe kusukusela ngabo 1946 sebekhitshwe kwaze kwaba kahlanu. Bekhitshwa kwenye indawo besiyafakwa kwenye, bekhitshwa kwenye besiyafakwa kwenye. Ngibona ngani you see i-history yona leyi kayisiphathi kuhle. So ke siza senza ukuthi lathi njengoba sesithe sesilungiselele ukuthi sesile position paper yethu nxa uhulumende ebuya ke sesiyaxoxa sibonisana ukuthi uhanjwa njani phambili. Ngibona ngani yikho engakutsho.
Liyake lixoxisane nohulumende ngalolu daba nabanye abaphatheke ngalo ama-stakeholders.
Hayi uhulumende njengoba ngichilo besingakaqalisi ukukhulumisana laye. Kodwa hayi thina emakhaya siyahlala phansi siyakhulumisana njengoba ngijila ukuthi sesile position paper ayiphumanga nje emntwini oyedwa, yaphuma ebantwini izakhamizi zonke about 576 homesteads eziyakhitshwa phakathina kwelubimbi. Uhulumende siyakwazi ukuthi uhulumende lo esilaye ingxenye yama protocols amanengi imithetho ebamba mhlawumbe uhulumende wonke ukuthi kufuze eziphathe njani nxa kuthe kwaba lento enjengaleyi. Kanye le mithetho yethu ekhona khona phelizweni ekhuluma ngokuthi khona amalungelo abantu ukuthi behlale endaweni ami njani, kanye lokuthi nxa bekhitshwa yikuyini okufuze bekuthole, sikhangelele ukuthi lokho uhulumende uza kulandelela. Ngaleyo ndlela ke lathi njengabameli sikhangele sivula amehlo sikhangele ukuthi sibone ukuthi yikuyini khathesi uhulumende akwenzayo. Lapho kungani khona kuyaba le-step nje embi uzabona lathi sesikhona sesingenela khonapho. But nxa sisahambisana kuhle njengoba sizamamukela, hhayi akulalutho olubi, ngoba into enkulu esiyidingayo ukuthi nje kuphela amalungelo abantu ahlonitshiwe na.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda umela iPinga North ePhalamende njalo engowebandla le-CCC. Ku-Life Talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngenkinga ezibhekane labesifazana ngalesi sikhathi sokonakala komnotho. Uphenyo olwenziwe yi-Afrobarometer oluveze ukuthi abantu abayisilinganiso samashumi edlula isikhombisa 72% bathi ilizwe lisendleleni engayisiyo soluphehle inkulumompikiswano. Lolu phenyo luthi njalo abantu abayi 51% bayamethemba umongameli Emmerson Mnangagwa. Lofumane njalo ukuthi abantu abasekela iZANU-PF baku-44%, kuthi abasekela iTRIPC baku-42%. Iningi lithi kalisudiseki njalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-TRIPC umnumzana Abednego Bebe endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Umkhonomo welizwe lethu awubangamkhisili njengoba nje i-ikonomi yamazwe wonke ingabangamuhle. Nxa ulandelela into zamabhizinisi nama-financial reports uzakuthola ukubana amazwe amaningi ugoqela o-Britain nabo-America for the first time batshawe yi-inflation enye abangaze beyibone phose iminyaka eminingi isibile eminye engadlula izinto up to 40 to 50 years. Kuyimpumela yokudlangulobu obutholakala e-Ukraine nase-Russia. Ngakho-ke nxa ukhangelo zinto njalo uyakubona ukuthi vele izinto azivilazimanga kahle ngempela. endilakithi ngapha futhi kuhle kube nzima njalo kusiba nzima ngendaba yena liyana ukuthi thina ngapha njengelizwe asilawo amathuba okuthi sithole lokhu ethi ubiza ngolimi lesikhiwa oda ama-lines of credit ayezithi wona umkoromo welizwe uhambe ngendlela engani ingconywana. So konke lokwana vele kuyajeniseni bona into lezinzima. Mina njengomuntu le anjalanga ufuna ukubala kakhulu izinto lezinzi amabarometer lamabarometer.
Baba Pepe, ngize kuwe, ithi i-Afro Barometer abantu 51% bathemba ubaba uMnangagwa umongameli, kanti i-72% ithi ilizwe lisendleleni embi kaliphathwanga kuhle. Kungenze kanjani ukuthi abantu abaningi bathembe umholi ubaba uMnangagwa kodwa ngakolunye uhlangothi besithi ilizwe lisendleleni embi?
Ngakhosi ukuthi ke eZimbabwe lapha ke sinama provinces angu-10. Ma provinces angu-10 akhona ama provinces okulokulo kwesaba esikwazi ukuthi kwavele kwasukela ngesikhathi sikaMgabe. So abantu abanxa bekuzwa umuntu abangamaziyo kusobala ukuthi bazakhuluma behambelana nalo osesihlalweni kaJesu ngoba babe bele lokho esikhokuthi ay living experience abalayo ngokwesaba abahlala kikho emakhaya ikakhulu. Kuyabonakala ukuthi kungenzakala ukuthi abantu abaningi ke bathi 51% bathi bona hayi umongameli uright. Kodwa kunani lwaneli le-51% ungafika ukuthi encene mhlawumbe 10-20% ngabantu ababe besithi hayi uright ngokwesaba, hatshi ukuthi babe bekutsho ngoba kuvela ezinhliziyweni zabo lalaba abakubonayo. Then okwesibili okwe-72% baqinisile sibile ukuthi abantu abayi-72% babalaba interviewer ukuthi izinto kazimanga kuhle eZimbabwe. Sikhuluma kunje nje ungakhangela ke imali yeZimbabwe iqhathanisa leya kwamanye amazwe ihlezi ihamba isiyakhuphuka isiyaphezulu malanga wonke mihla yonke. Khonokhana kodwa kuyatshengisa ukuthi kukhona ukungahambi kuhle.
Baba Chuma, ithi njalo i-Afro Barometer abantu abasekela ibandla lenu lezanu PF bayisilinganiso se-44%, kuthi abasekela i-Citizens Coalition for Change bayi-42%. Okungangokuthi ngotshikilo bhanqa lapha, kakulethusi yini lokhu kuyiwa kukhetho luka-2023?
Well, akula nto ethusayo ngaloko okukhulunywa. Njengoba ngilishilo mina ngathi kona kanenginengi mina vele angisho umuntu odala ukukhangela kakhulu into le ekhulunywa ngamabarometer lawo. Mina ngidala uba ngumuntu ofuna ukukhangela kuground ukuthi na kuhamba njani ku-10. Ukufala khona kwade kufunywa ngumfowethu kanti lapha ubhebhe sithi bona abantu abaningi bayayisaba ukukhuluma. Uyabona into yakhona iyaziphikisa yodwa ngoba uzakuthi 51% bade kona basekela umongameli uMnangagwa, then bethi ka-72% bade hayi ilingi lihamba kubi. So i-72% leyo iyabe ingasayesabi na ukuthi ikhulume into enjalo yini esingayithi sort of under i-system, under i-government. Abantu sebekhululekile ukuzikhulumela abawufunayo ngoba umbuzo lo okwaMnangagwa ujingile uguqukile kunalowo mbuso wawukhona okwababa uMgabe. Ngiyakhumbula kudala abantu ngombuso wabaumgabe bakusaziwa ukuthi ukuthi ukhulume ngezamsembu ukhuluma ngobaba uMgabe. Umuntu abe hlezi layo ivuna usebhawaba uyalungela amashuti umuntu esecekeni owabana kanti ngeke usebenza khona ngale uzabona senze ukhaleni. Kathesi lo okhona uyavumela ukuthi abantu bazikhulumele ntando. Lonke zingathethi izinto yobela ngokuthethisa noma izimo emzini wakho. Nxa umntwana ekhuluma ekhala ngezinto mhlawumbe ezingahambi kahle emzini ekhuluma kuhle uyamlalela phela. Kodwa angaqasa ukhiphe inhlamba hathi inhlamba hayi ibhandi liyaphuma phela induku ziyaphuma phela lapho kushova kube ngokumi ngoba vele nje umthetho wangona wenature unjalo.
Baba Pepe Nxasi, khangela umnotho lapha, abantu abaningi bathwele nzima ngoba umnotho uyadilika. Sikhuluma nje idola leZimbabwe ligugudeka mihla lamalanga, kanti le ntengo yezinto layo iyayikhuphuka. Kodwa umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi umnotho uyathuthuka. Sibone izolo ekhuluma lephephandaba le-Newsday sithi yena rese zvakarongeka, okutsho ukuthi konke kuqoqekile nxa sikhangela ezenotho. Ungathini ngalokho?
Ngingamiki ungakhohlwa ukuthi ilizwe leZimbabwe kalibuswa njengamanye amazwe in a democratic process. Ilizwe leZimbabwe ungafika ukuthi kuthiwa kulempuswa yi-cabinet ye-executive kuphela. But i-cabinet ye-executive abayibo abenza ama-decisions. Ama-decisions eZimbabwe enziwa kuzanu-PF Politburo. So lokho okukhulunywa ngumthuli kayisiki ukuthi laye ukhuluma into ayaziyo aleshiwa layo akhuluma ngoba uyibalile uqeqeshile kiyo kodwa ukhuluma ke lokho okuthiwa yikudefenda iposition yepolitbiro.
Umnumzana Bednico Pepe ngowebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa ke lapho endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Kwezemidlalo lamhlanje libhuqwe kabuhlungu iqembu leZimbabwe cricketer yizethekeli zaseAfghanistan emdlalweni oqhutshwe namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe laziwa ngegama elithi Chevrons linqotshwe ngeleAfghanistan ngama-wickets amane emdlalweni wesithathu njalo ngokugcina ohlobo le-One Day International enkundleni yeHarare Sports Club namhla. Le mpumela itsho ukuba iqembu leAfghanistan linqobe leZimbabwe nge-3 kanya nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emithathu edlalwe yilawa maqembu. Wacubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liyedlala kumncintiswano wezwe zomhlaba nxa lingaqhubeka lidlala kanje.
Iqembu lama-Chevrons elizitshengiselele ukuthi alizilungiselelanga ukuthi liye ku-Cricket World Cup eka 2023 ezadlale India emveni kokunqotshwa khona ekhaya iAfghanistan nge-3-0 kube yiseries whitewash. I-Afghanistan liqembu lisacathulayo emdlalweni wekhilikithi kodwa nxa lizabuya lizoyangisa ke ama-Chevrons kusho ukuthi asewile njalo ukuthi bazame ukuthi besithi bazahamba ku-Cricket World Cup ka-2023 nje sokuzaba isifiso.
Imidlalo ye-One Day International yiyo esetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ozayo. Amaqembu akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi emhlabeni jikelele adlala ku-Super League yemidlalo ye-ODI njalo iqembu eliyabe linqobile lithola imiklomelo elitshumi. Umdlalo ungayekela ukufika komlindi uyacina omabili amaqembu athola imiklomelo emihlanu kuthi iqembu elinqotshiweyo litholi ngitsho lowodwa umklomelo. Iqembu laseZimbabwe kwakathe silile imiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu. UDlakama uthi kuzamele iqembu lama-Chevrons libunjwe kakutsha ngoba livele amathuba lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba esencedwe kakhulu.
Okwamanje sebengazama ukuthi balungiselele u-2027 bekhangeleke kwabancane bona labo esesibabona abanjengabo Ernest Masuko, Ainsley Ndlovu labo Madebere oBlessing Mzarabane yena ojike kakuhle kule series okunguye nje esingathi silver lining out of yonke iseries le ngoba ama-Chevrons kukho konke kujikeni lasekuchayeni vele abatshengiselanga ukuthi baseduze le-Afghanistan kube yi-outclass.
Amaqembu azaphutha imidlalo ye-Super League esendaweni eziyi-9 eziphezu kwengalane azathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ozayo. Lawo azaphutha engaphansi kwendawo ye-9 azaxegwa lamaqembu amahlanu abizwa ngokuthi ngama-Associate Nations njalo azadibana kumncintiswano obizwa ngokuthi ICC Men's Cricket World Cup Qualifier lapho kuzatholakala khona amaqembu amabili lawa aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba kwele India. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Owake waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa inkantolo elecala lokutshontsha amakhompyutha kahulumende angamachumi amabili. Umdeni welunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Langelihle Dube uthi udabukile ngokubulawa kwakhe ngabantu abamngenele endlini bamgamula ngebhemba. Amalunga e-CCC umnumzana Tendai Biti loCharlton Wende baxotshwe ePhalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lokulahlwa kwezibi eHarare olwePomona. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.